umphathi ntambo ogatsha lwendaba sasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi seziningi izehlakalo ezivela obala zabantu abalencwadi lezi esemthethweni kodwa abazithole ngudlu. Uthi ama-permits la azahlolisiswa abalisa ama-permanent resident permits, corporate visas, business visas, critical skills visas, retired persons visas, citizenship by naturalization visas, la master visas. Uthi likomiti iphiwe inyanga ezintathu ukuthi yethule umbiko wayo wakuqala ngalokho eyabe sikwenzile.
There will be repercussions on officials within the permitting section.
Iziphathamandla ezikhiphe amaphemithi la ngudlu lalabo abawathole ngudlu bonke bazawukhomba olotshwala.
Lobanje kwele South Africa bebaningi abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni, baningi njalo abangena elizweni besebenzisa amaphemithi la abaliweyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuthi bayayemukela lenhlolisiso njalo bakhuthaza ukuthi kungahlukunyezwa labo abalencwadi abazithole ngokusemthethweni.
Siyakwazi ukuthi kuyafika abantu abafika 200,000 abathola ama-special permit. Labo bantu kabakho phakathi kwalolu phenyo, yikho sicela ukuthi abantu bengethungi. Kodwa ke labo abathola ama-permit ngendlela engekho emthethweni, mhlawumbe abanye ababhadala izimali kuzikhulu zeminyango wangaphakathi, kuzenzekala ukuthi amaphemithi lawo adajulwe. Kungenzeka futhi ukuthi abantu abanjalo bengasavunyelwa ukuthi ba-aplayele amaphemithi.
Yesikhulume senkosi yakwamthokazi kulelani lobhengu lakukhumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi baphakathi kokuhlela umhlangano lomqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya befuna ukuzwisisa kabanzi ngalolu daba, ngoba sekukaningi kutholakala ukuthi inhlolisiso eziningi zalolu gatsha zigcina sezingathi zihlose ukuzingela abantu beZimbabwe.
Asikwazi ukuthi kanti impilo isingeyani, ngoba thina isiphatho indlela esiphethwe ngakhona njengoba ngisho songani singama-foreign edlula ama-foreigner. Kanti obabamkhulu balilwela leli lizwe. Ukuthi abelungu bafaka kuphi ibhoda asifuni ukuzingelwa ongathi kukhona esikutshontshileyo, hhayi. Ungazwathiwa kulolunye ucingo luyafakwa khona le Bight Bridge. Sifuna ke sibuze ukuthi kanti kwenze njani.
Abanye balensolo yokuthi kuzathiwani ngemali ezakhitshwa yilabo abathola lezincwadi ngudlu, ngoba phela bazithola kuziphatha amandla zalolu gatsha lwendaba zasekhaya. Iningi lamaphemithi ensitha la ahlawulelwa imali ephakathi kwe-10,000 kusiya ku-15,000 rand. Kodwa ke lolu gatsha luthi ababhadala lezo mali babesazi ukuthi bephula umthetho. Melesudo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.